sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 23 kuMabasa 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Amabizo asekhona e-voting committee bazeka bazakusizisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathiyela njengebandla.
Abakubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change baqhubekela phambili bedinga abazancedisa ukhetho oluzayo.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya njebe sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground.
Ibandla lezanu-PF lisanda kugqiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga ngamahlwabomvu indoda yebulele wesifazana kobulawayo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liqhubekela phambili lidinga abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa eZimbabwe lonyaka. Unkosazana Ellen Shiriya Denga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi luqhubeka kahle uhlelo lu-consensus candidate selection process.
Uhlelo lethu luhamba kuhle sibili. Khathesi sesiqedisa uhlelo olwe-vetting. Njengoba sazi ukuthi kuviki ephelileyo abantu basubmitha ama-CVs abo befila le-form eye-voting. So khathesi lihlelo esinazo ukuqedisisa abantu abasubmithileyo ama-CVs abo. Sikavesa sibone ukuthi babantu abafaneleyo yini nganye imithetho le esihlelwe njengebandla. So okuzayenzakala ukuthi kwinsukwane ezilandelayo sabe sesibakwazi ukuthi ngobani abavetiweyo baphumelele sizakuya kuluhlelo olulandelayo olwama-Citizen Caucuses.
Ye, siyawuzwa kakhulu. Siyakhumbula ukuthi kwakulabantu abayi-30,000 ababedinga ukuthi bangene kukhetho lwamakansila. Sebebangaki khona manje?
Angabi lolwazi layo ngoba uhlelo lwe-vetting lwenziwa yi-committee ye-vetting. Abantu aba-independent kuhlelo leli. So yibabazasiqayiqayise ukuthi bangaki abantu abavetiweyo.
Ye, nxa sesikhangela njalo ye kuthiwa-ke kulezinye indawo lapho kungatholakali khona abantu. Kambe kunjalo kumbe lokhu nje ikukhuluma nje?
Akula ndawo lapha esingathi sethulekile ukuthola abantu. Kade kusenzakala ukuthi kulelanga asalihlelayo ukuthi abantu bafinyelele esigabeni besiyaveta. Abanye besileka ukuhamba ezigabeni zonalezi ngendaba zokuthi ezithize ukuthi indawo zangikhona zithathana kungumango and njalo le communication ayifikanga ngesikhathi. Yikho nje baphospona abanye balande bayenze kwinhlukana ezintathu kumbe ezine ezidluleleyo. So akula ndawo ezingathi asisele abantu konke indawo bafinyelele nalapho esesileka ukufinyelela ngezizathu ezithize kufinyelele baveta abantu. Njengoba libona for example iCarida bavetile kuthanye ngoba umbiko awuphezulu ukufika. So konke kuhamba ngemfanelo. Amabizo asekhona e-voting committee bazeka bazakusizisisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathiyela njengebandla.
Unkosazana Ellen Shiriya Denga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-ZANU-PF bathi sebengena kuZulu ngamandla ukwenzela ukuba bathole amavoti amaningi kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla leli.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya njebe sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground. Okuzobana thina njengebandla lezanu-PF abethu abantu sebezimisele ukuthi sivote, sibisele umongameli welizwe, sibisele ama-MPs ethu, sibisele njalo singenise njalo ama-councillors ethu angabe khona futhi njalo amasha.
Ye, kodwa siyabona ukuthi loma kunjalo baba Nkomo kulabanye abakhononayo bathi khonoku-ke okwenziweyo ama-primaries wanayizwanga kuhle njengoba omunye sethu zokuthi hayi mana wena akumelanga ungene yacine la isithi hayi lami sengimile khonokho ke akusuze kulilima zeyini
abangabe bekhuluma njalo ngabangekho kubanza lezamtf abangabe labo kade bejamele kwabo abakhawulelayo kodwa thina kubanza lezamtf lama-candidates ethu wonke omabili langendlela okhulunywe ngayo kube lezi zathu zokuthi kubonishela okubonishelwe ngakho kwaba yindlela zokuthi omunye wavuma wazibhalela incwadi ukuthi hayi asemsekela ngulowo omunye okhona so obviously i-opposition yona ngabe kade kukhawulele layo ngezinye indlela nabanye labo ngabekade bekukhawulele ngezinye indlela kodwa kubanza lezamtf thina sikukhawuleleyo ukuthi hayi osengivunyelele osengivunyelene abantu sebebambeni ibandla selibambeni njengebandla akulokunye abantu abakuswelayo langokwaba lokukhonona lapha nalaphana kodwa iqiniso likhona ukuthi sesingena njengabantu banye njengebandla linye sikhankansela upresident sikhankansela ama-MP sikhankansela ama-councillors okukhononako kwabantu bangabe ukhonona nabo zene zabo izizathu kodwa ezingeke zisebenze ezisebenzayo yizona ezenza ukuthi khona asebengama-candidate yibobo labo abakhona
ye kodwa lizanqoba njani abantu phela bathi abasuthiseki ngokunye okwenzekala ezimbabwe kule nto eziningi kakhulu okunye indlala okunye njalo bathi phela izimbabwe idola layo lalisela mandla ngitsho kancane ngakho badla iingqiqo zomlomo ungathini ngakhona
umnqoba sizanqoba bethi vele sinqobe isikhathi sonke yabona into ekhulu ngabantu ayiqalisi namhlanje ukuthi abantu babuthelele okubi ngebandla elabe libusha wonke umuntu uyakhuluma akufunayo aqambe lokhu nalokuyana leyo nalokuyana ngoba kunjalo nje ngasingachala ngendlala oqathele ukuthi ilizwe lilime siyabona thina ukuthi uhulumende uyaphathisa abantu ukuthi balime imidlala kwesikhathi iyanqobeka nalapho kuyabe kulenzela khona uhulumende akula muntu oseke wafa ezimbabwe kulayo imidlala
umnumzana malaki nkomo ukubandla le-ZANU PF sixoxe laye ese insiza esabelweni semathebeleni south kulowesifazana ogwazwe yindoda esidingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa kobulawayo amapholisa athi umnumzana pascal dube ugwaze u-acolin saziwa kaninginengi emzimbeni wamganda ngelitshe wabaleka isikhulumeli samapholisa kobulawayo uchief inspector Abednego Ncube ukhuluma ngodaba lolu
amapholisa kobulawayo sidinga usizo kuzulu ongasiphathisa ukuthi sithole upascal dube oleminyaka engamashumi amane nantathu obehlala ku-number 31 Greystock Road e-Morningside simdinga ngecala lokubulala owesifazana u-acolin saziwa obeleminyaka engamashumi amathathu lanhlanu bebehlala bonke e-Morningside ukhanya emgwazile kaninginingi emzimbeni wabuye wamtshaya langelitshe kulandela ukungezwani ngezizathu ezingakatholakali ukuthi kuba yini abantu abangaba lolwazi ukuthi upascal dube lo engabe engaphi lingazisa amapholisa aseduzane lani kanti ke siyaxwayisa uzulu ukuthi singathathi umthetho siwufake ezandleni siyekeleni indaba zokuhlukuluzana ezindlini alubani singazwisisani kumbe sekulamaphutha avekileyo asizameni ukuthola abantu abaseduzane silabadala besigaba silezinkonzo silamapholisa e-community relations and liaison office le-victim friendly unit silama-non-governmental organizations baningi nje abantu abangasisiza ukuthi basixazulile udaba luyaba lusihlupha
lo ngu-chief inspector Abednego Ncube ubekhuluma le-studio 7 ekobulawayo singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe-Reuters babika ukuba ibutho lakwale melika selihlenge abadabuka kulelo lizwe ababalekela impi yomvukela kule sudan kubikwa ukuba abahlengwe kulelo lizwe ngabasebenza esigodlweni semelika kule sudan labanye kokhokhela ibutho lakwale sudan ugeneral abdel fatah burhan wethule umbiko izolo othi uzancedisa abadabuka kwele melika ebhilitane france labanye amazwe ukuba behlenge izizalwane zawo elizweni leli ele russia selidinga abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 abangangena kubuto bekulwa empini yelizwe leli lele-ukraine lokhu kubikwa ngabezindaba abe-associated press so isikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngesiphala senkosi lenduna uDakamela. Siluqale ngeviki ephelileyo udaba lolu, siyaqhubeka njalo namhlanje sixoxa ngesiphala senkosi. Ake sizwe okunye okuningi ngesiphala senkosi.
Kaloku isigaba sonke sithi gcwi endaweni ewansilime sivune and iprofithi sezigcini. Then into leyi ibingathi ayikho effective. Abakuthakazelelayo yilaba aba-part of it, yilaba abaqhubeka be-contributa despite the circumstances ezingabe zikhona. So silabo abantu who are contributing immensely, abanye bathi bekhiphe times two, abanye bathi bekhiphele i-3 years. But we have the other half of the people, abanye vele abangafisiyo ukubona into iphumelela, kumbe abanye vele abale mindset angazi ukuthi ngiyafaka ngithini. Who don't want to contribute. Abafuna ukwamukela kuphela. So angeke ngithi abantu bonke bayakuthakazelela, but iningi labo bayakuthakazelela, kodwa not wonke umuntu uyakuthakazelela. Ekusebenzeni-ke khona, into leyi I can't say I'm serious. But ngokubona kwami, the reason why I'm still on it, the reason why I want to drop it now, it's because we've managed to build into yaphela through isiphala senkosi. Without ama-extensional contribution, we have managed to build that. Through isiphala senkosi, we have managed to raise isibaya senkosi. Through isiphala senkosi, we have managed to get a 6.5-ton charge. Through isiphala senkosi, we have managed to buy imota yethu esibizwa ngokuthi ambulance. But these things, zonke, they complement each other. So isiphala senkosi then becomes broad. Isitshintsha ayisabi yilokho esikuthi thina ngamabele kuphela, ayisabi ngumumo. Because futhi through isiphala senkosi, we bought izigaba ezimbili. Where we are saying umuntu uyakwanisa ukuyagayisa ngamabele akhe kumbe ngemali. What is the reason behind that, yes, guys? Because we have half of the population abangafuniyo ukontribute. So isigaba lesiyana, we then take i-responsibility yabantu bona labana, ispeede yona into in. Isiphala senkosi and then amabele akhona ahlale khona nxathi okuyindlala abantu babakhona. So one of the cows esibhilise ngomsebenzi wonalokho ziphume esigayweni esathengwa isiphala senkosi. So if you ask me the question ukuthi is it working, I would say yes. Kulomunye umuntu wakwathi it all falls and rises with leadership. The leaf that we get as leadership from abantu, not for our own consumption, but for their consumption. Ningathi mina, if leadership in our visionary, because I am a great believer ukuthi leadership is a visionary leader. Ilida kumelanga ibe short title.
Hayi, sibonge kakhulu ke Nduna Dakamela. Ungathengelwa kusasa Nduna, sibonge kakhulu ba. Sile sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngotungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sesibuye sihlangana njalo ngosuku lwanamhlanje. Sibonga uNkulunkulu kundana zonke esikhona. Asimbongeni, simdumise uNkulunkulu. Namhlanje ke sizabuyela njalo elizwini letloneliyana esiye salifunda ngesikhathi sisehlukana, elitholakala kuLuka chapter 24 verse lika 36. Abanye inqeka zange bezwe mbe babengekho, kahle ngiphinde kufundeka kanje. Bayisakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi kwabo wathi kubo, ukuthula makube kinina. Sigeza kuba ngemindeni ukuthi abantu abazama ukugcina ukuthula emizini yabo. Namhlanje mfuna ke sikhane indawo ehlezi buzo ezigodini leziqintini kanye lelizwe lakithi ukuthi kanibe uJesu kakhuluma kithi namhlanje nxa esithi ukuthula akube kithi. Ezigodini esihlala kuzo kakula kuthula yikufica abantu behlalisana izinkundla kumbe lokuthiwa ngamadale bezama ukuxakulula lokucazulula inkinga eziyabe zivelile. Ungabona abantu sebehudulelana enkantolo, emthethweni, enkundleni, kutsho ukuthi ukuthula thize sekuphambanisekile. Bakhona abanye abantu abavele ukuthula kabakufuni ezigodini lapho esihlala khona. Kambe umuntu nxa ehlezi phakathi kwesigaba aphuma uba libhoxongwane. Abanye siyazi ukuthi lezandla zabo zinde, bayantshontsha imfuyo yabanye abantu, bayalwa batshayane labanye abantu, abanye ngabagqekezayo. Singababona benjalo labo bantu, ayisikuthi uphonguke kwathutsha nje ukuthi enze leso senzo esingalunganga. Kuyikuthi ngaphakathi kwakhe kalakho ukuthula, ngumuntu nje ophehla ukungahlaliseki kwabantu. Isigaba ngesigaba silabo abantu abangafuni ukuthula, izidlakela ezikholisa ukubona abantu bethukile izikhathi zonke. Elizweni lakithi siyabazi bakhona abanye abangelanhloni abangafuni ukuthula, abafisa ukubana ngayizinto zihamba ngentando yabo bona bodwa. Kanti hayi, uNkulunkulu wadala lo lalowo amdalayo wamnika ukubana umuntu akhethe abone ngeso abona ngalo. Nampa abantu abanye ukuthula kabakufuni, kanti-ke bakhona abafisa ukuzihlalela ngokuthula kungaxatshwana kungelangxabano. UJesu uthi ukuthula makube kini. Ukakhethi ukuthi ngubani, kanandaba ukuthi ngubani, lokuthi ibizo lakho linjani, umbunjani, umbuyini, uthi kakube lokuthula. Ikakhulu laba abaphethe abantu yibo okumele babonise ukuthula. Into eyayidabukise idanise yikuthi bonabo okukhandelwe kubo ubana yibo abaphethe abantu eziqintini, ezigodini, ngisho lakulo ilizwe. Yibo abaphehla ukuswelakala kokuthula. Nxa umuntu ezathatha ulutho alabanje alubanjisiweyo yisizwe ubana alugcine, yena ayeluchaphaza, aluntshontshe, akhukhumale, anone yedwa, abanye abantu becaka ukusa kwamalanga, akulethi ukuthula khona lokhu. Asikunanzeleleni ukuthi abantu bakamlimi bafisa ukuthi bakhokhelwe bahlale kulokuthula. Asikhulekeni, sikhulekela ilizwe lake Jehova, sicela ukuthula. Labo abaphehla umsindo bacolelani lezidalwa zakho ezifuna ukuthula ngoJesu. Ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinela kusasa. Wezemidlalo, iqembu leDynamos linqotshwe ngelebulawa Chiefs 3-2 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumela eminye imidlalo efanayo: Shisham 1, Simbabora 1, Chicken Inn 0, Capes United 0. Kusenjalo, uNdumiso Vundla wayengumgadli weqembu leHighlanders uthi uthole nzima ngomkhuhlane wamehlo. Kubika uJoseph Njanji.
Uvundla obesaziwa ngegama lokusomalithi Tsuro usele minyaka edlula elitshumi etholakale ukuba ulomkhuhlane wamehlo oweglaucoma.
Yeah, eyesight problem lay. It all started in early 2010. By then I was based in South Africa. When it really started, angunanzelelanga, but it was just one day nje kuphela ngathi semsebenzini. I realized ukuthi no, unganimboni what you call inkungu. But it was hot ukuthi imist ngeke ibe khona. So I asked some of the guys, what's happening, because ngalimboni inkungu yabona, and they were telling him, no, it's all clear skies. Haula mkunga. So he collaborated na kuna maalam pills. No, something wrong. So that's when I started running around in Zamuti, Nsike, Ilabuze, ni medical attention. Ati mbona ma... I'm a specialist. I was diagnosed with epilepsy.
Usupolwa mihlolo ludale ukuba chiye umsebenzi wokubalisa ayewenza khona le South Africa. Wagcina esebenza emahoteleni lasendaweni zokudlela kodwa lakho waphelelwa umsebenzi ngoba engasaboni kuhle. Ugcina ephenduka ekhaya lapho afike wahlinzwa elinye ilihlo okwalenza laba ngconywana.
What really happens is one eye, this right one, is totally blind. Then le eka left ukuthi ngayenze operation ngathola kwenze operation in 2010 lawa eye clinic. But lele there's light. Ngoba ngendlela ele operator ngayo I can see ama movements, images. Ukuthi like umuntu nxa engahamba nayo imbuntu ka already lowungaba lowumuntu le yimota but ama details akho abe khona ukuthi ngibe kwazi ukuthi okay iface kabani le no ikhala uqo njani ingabe le yimota imuvile but ikhala bani what kind of a car is it imodel yeah window khona ngani kunjalo nje yeah ukuthi like ama images you can differentiate ukuthi lapana kunje but ama details akho na yona asekorile
uvundla usephila ngokuthengisa izinto ezijineyo edolobheni lakobulawayo njalo uthi ulesifiso sokufuya inkukhu ukuze yanakekele imuli yakhe.
It's something really enhlala ngiyifisa, you know, enhlala ngiyifisa ukuthi yazi nxa ungathola just one or two because at the moment ngiyathengisa town lomsika, you know, ngiyabefisa ukuba lama projects, you know, poultry projects lawe here and there just to keep me going njengomuntu olemuli and stuff. Izinto ngiyabe ngisikhangelele zona ezokuthi I know if you can get people who can reach out then because ukuthi bemphakamise I'll be very grateful. My number is 0774-907-874. Yeah, lapho umuntu engakwazi tinde khona kumbe nxa ngidinga ku 13 Avenue lo vegetable. Yeah, just near kule Moses laphana just suppose the Moses. Yeah, ipetting lokuze ngilana. That's why endisa khona lapha endlomsika wami khona. Ngiyibe ngiphila ngakho this.
Uvundla uzalelwe edolobheni leHwange ngo-1979 njalo ufunde eHumphrey Gibbs eMbakwe kanye lasePlumtree High. Uqale ukudlala ibhola ezikolo lezi njalo uqale ukudlalela iqembu le Highlanders ngo 1998 efunda esikolo sePlumtree High. Ube ingxenye yeqembu le Highlanders eliphakamise isicoco seligi kusizini ka 1998-99 kanye la ngo 2000 which ye udlala ngo 2001 esiya ekolijini eliqeqesha ababalisi ele Hillside College. Waze waphenduka ebholeni ngo 2003 esedlalela iqembu le Hwange ngemva kokuthola indawo yokufundisa kulelo dolobho. Uthi ulesifiso esokubuyela efundisa njalo eminyakeni edluleyo wenze izifundo ezokufundisa abantwana abakhubazekileyo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sinesizwe ezomculo.
Yebo, salibonani lonke emhlabeni wonke jikelele njoba sisakazweni omkhulu kangaka eStudio 7 ye nguJays Marabini lo. Ngethule umbiko omuhle kakhulu okuthi khona thina njengeband mina leband yami siya eHarare lapho siyabe sikhona siyathokozisa abalandeli bethu abaningi kakhulu abaseHarare abasithandayo njalo sipromota i-album yethu entsha le ethi Xola njalo ukuthi sihlangane labantu khona basazi kangcono lo msebenzi wethu bawazi kangcono engikwenza so ngakho ke asi amalungiselelo asezingeni eliphezulu kakhulu njengamanje iband si-ready everything is ready, and lama venues ngali people are expecting us, and it's good that from abantu abaningi they inquire about us coming to Harare. So futhi isikhangelele ukuthi khona kube kuhle kakhulu ikakhulu kusukela mhla ka 28 sebe se theater in the park suka lapha siye Ruwa siye Barroch lapha sebe sicha khona la kwezinye indawo nje kuyabe kumnandi kakhulu. Kukhulu kakhulu khona ukuthi senelesi ukuthi sefike eHarare kucapital city ngoba esikhathi esiningi abaculi abase Harare ababuya ngapha emathebeleni lathi sifuna ukuthi ke siyebona khona ukuthi kathi khona kunjani eHarare. So ngakho siyakhona, we are very excited, sijabule kakhulu njengeband, we are really ready for it. Sibanikeza umculo olohlonzi olomehluko futhi esingathi khona original ngesikhiwa esiyabanikeza khona. So yeah, so thina sidlala umculo esizenzela wona le band onganga ukuthi khona abantu bakhangilele endaweni ukuthi khona kuzaba mnandi kakhulu. Ungabokhala wena yelele umdali wakho uzonqobe thula thula sizwe thula sizwe ungabokhala wena. Ngiyajabula ukuthi ngitholele ithuba kakhulu ukuthi ngikhulume labantu bonke nje emhlabeni wonke, ngibazisa ngomsebenzi engiwenzayo sile album yethu. Njalo siyatholakala kubo Facebook, siyathola kubo Instagram, siyatholakala kuzo zonke indawo nje kubo YouTube, abantu ababona imisebenzi kaJazz Marabini ayenzayo endaweni ezijeneyo. So ngiyalithanda lonke bantu. Awu awu awu, kwazi kwamnandi ukuba semsakazweni omkhulu kangaka. Jazz Marabini one time.
JJ uthi ke ungalahli themba. Siyabonga kakhulu ke JJ kolapho ke usigqibela uhlelo lwethu lamhlanje singakavalelisi lapha sikhangele ebezikhokhela. Abakubandla eliphikisayo le-Citizen Scholarship for Change baqhubekela phambili bedinga abazancintisa ukhetho oluzayo. Ibandla le-ZANU-PF elisanda kugqiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga amehlo abomvu indoda ebulele kwesifazana kobulawayo. Silukuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalisa umthembo sithemba uGift Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.